sikwenza njengomhlangano wezano pa ekwenzeni khonoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke imali dingwe enhlelweni ezinjengazeni ezinjalo isikhathi akulanto embi ngakhonoko kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi sonesi esinjengalobu dingwe kwezinye izikhumo kwabanye abasincede abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo lepati singalayo imali naleyo
lina njengesigaba kukhona lanelizakwenza kwenza kuzabuya lesigabeni
uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalo lusehla lusiya khona ngalezi gabeni kuma provinces abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kusehlwa kusiya khona ngale kuma provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even nxa ubumuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sibili xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa
sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali ungathi ziqhubeka kuhle yini
inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umumona lo we-COVID kungasumumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona landela imiyalo naleyo World Health Organization ukuthi abantu besanitize begeze izandla benze yonke into i-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona izikhona siliyamemetheka sili corona ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalowo mubi kakhulu we-corona siqale yiko ukulungisa ama-structure yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-sales kathe sesiphutshile sesiya kuma-district ubumbe ama-district kuma-wards lapha sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province singasuka kuprovince okuthi alungiswa amalunga e-central committee yilo hlelo olokuqhubeka luhamba awekho umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalowo engiwubalayo
ufumnumzana Kembo Mohati uthi iZanu PF ngedlula amavoti ayi-5 million ubona lokho kusenzakala yini kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabani
hayi kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohati ngakhonokho umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti ngoba abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithutha zabantu njalo umumo lalo we-corona abawethesa uhulumeni ukhumbula umumo we-corona umkhuhlane we-corona wavela emakhiweni khona ngathi ngako nomkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinanila kodwa ususipanitsha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisihlombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumente ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelezi umhlaba wonke